baphuma njengoba unyonyo buphuma emlindini abeZimbabwe njengabo bonke emhlubulweni waseEurope abantu kulapho abathola ithuba lokwethekelela indawo ezijeneyo benyakazela bejabulela isikhathi sokuchisa abadala abatsha labantwana behlangana amaviki wonke emadolobheni atshiyeneyo eNgilandi kuhoswa inyama kudliwa abantu bezijabulisa ngemiculo ehlukeneyo yeZimbabwe lizwekazi leAfrica. Uliyo litshe isizalwane seZimbabwe ihlala edolobheni leLeicester.
Ilanga liyatshisa manje lana okay. Sesihlangene lapha community sidlala ibhora sithi inyama kumnandi siphuza amatshwala.
Angithi sijabuliwe. Sizibambile eLeicester lapha thina. Bonke labo John Terry labo Patricia bakhosi.
Bonke abo Terry bonke lapha malanga lisiza kanje siyawosa.
Baphumile ezindlini.
Yebo.
It's good. Good weather.
Kumnandi lana kumnandi lapha siyakholisa.
Lebhora liyadlala esayidini.
Emcimbini le akutshisa nyama lokudliwa kuphela. Unkosazana Nobuhle Nkomo uchaza okunye okwenziwa ngamakhosikazi kulezi ndawo zamahoso.
Mina ngihlala lapha eSlawu sesiqalisile ukusa njengabantu abaningi ilanga seliphumile lapha eSlawu kuyatshisa. Siyahlangana singabawomama labantu abaningi abatshiyene nje labobaba. But mainly thina sinxa singomama sihlangana sabe sizixoxela njengento zokwakhana ukuncedisana nje lokuthi asithumela njani izimali ekhaya sikhuluma ngento zepolitics. Yikho esihlangana khona eSlawu Cricket Club siwosa siphatha nje indaba ezitshiyeneyo.
Amahoso la avulwe ezindaweni ezemadolobheni atshiyeneyo kwele Brithani njalo aqale ngempela viki esiphuma kuyo. Umnumzana Thamsanqa Ncube ungutshisa nyama laye.
Sisebradford lapha ebushari siyawosa kumnandi senza ibarbecue gcwele wonke umuntu wasekhaya sihlangene ngobuningi esibuye endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Yisi isikhathi sethu manje thina ngapha e-UK ukuthi sikholise lathi ke sizwe ilanga lakithi. Yes, lijwayeleke ngoba liyazi ngapha kuhlala vele kuqanda ke kunizulu.
Ilanga lichisa bhe eNgilandi kulezi nsuku likhipha inhlanzi emanzini. Yiso phela isikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphuma ngobuningi zisiyahlanganela ndawonye sichitha isizungu siqolotsha sijabula kuxoxwa kuxokozelwa kudliwa njalo kugidwa. Yiso isikhathi lapho abakhumbula khona ekhaya abadabuka khona eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 igama lami Ezra Chista Sibani.